sokuyisikhathi sendaba ku VO Indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Walambulela kuStudio 7 ngomvulo mhla ka 24 kuMabasa 2023 ngoKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Lekhiso lelo elikhulunywa ngokomkhulu ukuthi i-corruption iningi kakhulu. Abantu abaningi sebekhulume ngendaba le. Sakhela u-controller ndoda general.
Umphathi ntambo obona ngokusetshenziswa kwemali yakwele Zimbabwe, uMnumzana Mthuli Ncube uthi ubukhohlakali buyamemetheka eZimbabwe. Ele Zimbabwe lithi selizama ukuhlenga izizalwane zakuleli lizwe ezibhekane lempi yomvukela kwele Sudan.
Ozasivulela iZITF kulo mnyaka yingwenyama yamaSwati inkosi uKing Mswati III.
Umbikiso womkhulu wamabhizimusi weZimbabwe International Trade Fair uqala kusasa. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulo msakazo. Umphathi ntambo obona ngokusetshenziswa kwemali yakwele Zimbabwe, uMnumzana Thuli Ncube uthi ubukhohlakali buyamemetheka elizweni. UNcube wethule umbiko lo eHarare namhla esungula uhlelo lokulwisana lobukhohlakali eZimbabwe. Uthi kumele abasebenza lohulumende belandele imithetho yonke ukwenzela ukuba kungafumbathiswa izisebenzi zelizwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe loMnumzana Masimba kujera ingcwethi kwezomnotho ezimeleyo.
Sibona njenga leqiniso lelo elikhulunywa ngokomkhulu Ncube ukuthi i-corruption iningi kakhulu. Abantu abaningi sebekhulume ngendaba le. Sangisela u-controller ndoda general civically nxa esiza ama-audits lwana awama-public entities ama-state enterprises akomparate sector uzabona ukuthi uyazisa okuningi okufanele kulungiswe. Nxa sibona ukuthi into zithengwa kanjani, nxa sibona ukuthi izinto leziphuma kanjani, kodwa ama-recommendations ka-controller and auditor general kawalandelwa. So ngibona njengani kubangoduko lokho ukuthi abantu baye bekwazi sibili ukuthi ama-loophole akhona
kodwa kunuku-ke kulungiswa njani nxa sikhuluma ngobukhohlakali obukhulunywa uMnumzana Mthuli Ncube lo?
Ukuqala kumele sibili abantu abaenza indaba lenkohlakalo babothwe. Sinike sibili umzekeliso njalo sifunze ukuthi asifuni into ye-corruption. Okwesibili silama-audits siwayenzayo lo mnyaka kumele silandele ama-recommendations aphuma kuma-audits wona lawo. Okwesithathu ngibona njengani nxa sesiqatsha abantu ukuthi babuye emsebenzi kakhulu kuma-companies lapha kumele siqatshe abantu abazi ukuthi umsebenzi uhanjiswa kanjani. Kodwa okokugcina ukuthi abantu kumele babe nenzuzo sibili ebonakalayo ukuthi becabange ukuthi bangayenza imali nge-corruption.
UMnumzana Masimba kutshela ingcwethi kwezonotho ezimeleyo besixoxa laye eseHarare. Amabandla aphikisayo athi afisa ukuthi ahambukele i-voters roll njengoba iZimbabwe Electoral Commission isala ukuthi ibanike uluhlu lolu lwabantu abavotayo. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lamanye athi asekhulumisana leziphathamandla zomanyano we-African Union ukuze bethole ugwalo lokuvota. Unkosazana Ellen Shiriyedenga obona ngezokhetho kubandla le-CCC uthi kuqakathekile ukuba inhlanganiso le lezinye zingenele kudaba lwe-voters roll. UShiriyedenga uthi udaba lolu lwabikelwa iqula le-SADC elikwele Zimbabwe elihlolisisa indlela okulungiselelwa ngayo ukhetho oluzayo.
Into esakhala ngayo ku-SADC yindaba ye-voters. Ukuthi izethi zayisiningi i-voters roll njengama-political parties. Khathesi sibona izami ibhizi sithumela ama-messages ukuthi sifindele kuma-WhatsApp group besebenzisa i-voters roll eyenze after i-voter registration blitz. Kodwa thina nxa sicela i-voters roll siyanyiswa. As long as ingema-voters roll kuzathi super phambili i-voters roll isimabhala. Njalo sisebenza lamanye ama-civic organizations elizweni ukuthi sibone ukuthi singancedisana njani ukuthi sithole i-voters roll. Njalo futhi njengebanga sesibhalile elincwadi ezekho ukuthi besicela i-voters roll yonaleyo ngoba umthetho welizwe uyakhuluma ukuthi i-voters roll is a public document. Umuntu lomuntu oyabe eyicela kumele ayiphiwe ebhadale imfanelo ezifunakalayo. Njalo le-SADC sicelile ukuthi kule ndaba ye-voters roll ayibhalela izinda kudosiya esihambise SADC sithi khulume kakhulu ngodaba le-voters roll ngoba i-SADC ilemithetho ethize ekhangelane njengomthetho and i-voters roll is one of them ukuthi i-voters roll should be accessible to all political players. So sithi iZimbabwe njenge-member state ye-SADC kumele ilandele imithetho le efakwe yi-SADC. So ngenye indaba lathi sizama nakwi-SADC sizama ukuphusha ukuthi i-SADC isincedise ukuthi i-voters roll iyaphiwa emabandleni ama-political parties nabaningi ama-election stakeholders.
Amabandla amaningi aphikisayo athi kumele lulungiswe udaba lolu. Kodwa okubandla le-ZANU PF umnumzana Mlungisi Moyo uthi akuqedakali okufunwa ngamabandla aphikisayo.
I-voters roll le abakhala ngayo iyatholakala and kayisiyo document engingathi ingasetshenziswa libandla eliphikisayo kuphela. Even lebandla elibusayo liyayifuna, kodwa ngenxa yokuthi i-ZEC ilemgoqo yayo ilokusebenza kwayo esebenza ngakho, lebandla elibusayo lathi kunje kunzima ukuthi itholakale i-voters roll leyo, ngoba lathi sebesifuna ukuthi abantu babone ukuthi barejistile ukuvota kumbe abarejistanga. Ma bona bethu bafuna ukuya ku-African Union kuyatshengisa kakhulu ukuthi bona kabameli izikhalazo zikaZulu wala ekhaya, ngoba abakahambi ngisho la ma-court awala, abakazami ngendlela zonke ukuthi bafuqe i-ZEC ukuthi yenelise ukubanika leyo voters roll. Sebangabantu athi bagijima baya ku-African Union, abantu abathi bafuna ukuya kumbe angazi bebazagcina besithi bafuna ukuya la ku-European Union.
Umnumzana Philip Gawule laye okubandla leli ulombono ofanayo.
I-ZEC izanika wonke ama-political parties kumbe izakhulula i-voters roll ngesikhathi esifaneleyo, isibonile ukuthi umsebenzi wabo wonke sebewuqedile. Ngokunjalo abantu bayanikwa isikhathi sokuya inspector i-voters roll, sokuyalanda ukhetho lapho abantu abayabona khona ukuthi ababengekho amabizo abo engekho ku-voters roll banikwe ithuba lokubhalisa okokugcina. Ngokunjalo abanye bezibethi kwesathi nxa besiyakhethweni becile bevota bese bethole ama-slips lana okuregister as voters, nyalo kwalokho kusenzakala kuqala. Ngokunjalo-ke amboni kuphuzile lokho, ngoba okuqakathekileyo ukuthi kade vele lona ukhetho lunini.
Umnumzana Nhlanhla Moses Ncube okuhlanganiso ye-Freedom Alliance uthi amabandla aphikisayo kasoze aluthole ugwalo lwe-voters roll.
Ukukhala kwamabandla aphikisayo kuyikutshaya nje umkhulungwane, inja iyayiwutshaya umkhulungwane, kodwa ekukhalelayo kungaphumi. Ukuya ku-African Union akusoze kusize lutho, ngoba i-African Union akukho ezakwenza. Nxa kuyikuthi khona kumbe sithi ngabakhokheli bamazwe athile besemazweni abo abakusolo kwenzakala eZimbabwe, angeke bathi nxa sebe ku-African Union bese beqina bakusole. Ungakhangeli ilokuzeni i-SADC, akulanto eyenzayo i-SADC, yinto eyabunjwa ngomgabe into vele inhlangano yabe ivikela kakhulu ama detector kumbe sithi ontando kayiphikiswa. So angiboni ke mina African Union kukhona ezakwenza ngoba kufuneka vele ukuthi kusukume izinhlanganiso eziselizweni abantu abaselizweni besola into eyenzakalayo kusuka lapho bese kuba ama individual countries achothoza okwenzakalayo.
Omele iHarare North edale lePhalamende umnumzana Alan McCann waphanyeka udaba lwe-voters roll emthethwandaba owathi kumele lulungiswe lungakanikwa uZulu.
Elezimbabwe lithi selizama ukuhlenga izizalwane zakuleli lizwe ezibhekane lempi yomvukela kwele Sudan. Unumzana Livid Mukecho, isikhulumeli sohlangothi lukahulumende olubona ngokudlelana lamanye amazwe uthi sebelungise amabhasi okuthwala abadabuka eZimbabwe abalokhu beseSudan okulempi esabekayo. Umukecho uthi kulabadabuka eZimbabwe abalikhulu abangekho engozini abafisa ukuhlengwa. Uthi eleZimbabwe lixoxisana leSudan ngokuhlengwa kwalabo abafisa ukubuyela ekhaya. Kusanokuqhamuka impi phakathi kwenkokheli yebutho ebanga ukubusa ilizwe leli. Ukuze sihlaziye indlela yokuhlenga abantu, sixoxe lomnumzana Everson Mdlovu ofundisa izifundo ze-disaster management e-National University of Science and Technology.
Banabo izihlangothi ezinjengazithi kufanele babe khona, but ikhumbule ukuthi they will need to operate bephakathi kwe-framework either eye-AU kumbe eye-UN ngoba kabakwazi ukuthi bangabuya bebodwa nje nabo then they're exposed, uyabona. So kaningi-ningi-ke abanjalo bayangenela bese be-coordinator kumbe bathole u-coordinator. In fact, u-coordinator kuqakathekile in such a war zone. Ebe ungananzelela vele emhlabeni sile IFRC, I'm sure yazi abaRed Cross nabantu abaRed Crescent. Kuvele kulesi vumelwano esikhona nxa ukhangela kwi-Indo-Pacific IFRC nalokhu esifiye ama-sphere standards. Kulesi vumelwano esikhona sokuthi abantu abanjalo abangatholanga imibhobho kodwa abangena ukuzosiza ama-civilians kule ndlela ekufanele ba-operate ngayo, kule ndlela okufanele bahlonitshwe ngayo, kule ndlela okufanele bavuyele ukungena even within the war zone bakwazi ukwethula usizo abalalo. Kungaba yikudla, kungaba i-temporary shelter, kungaba okunye nje okuyabe kufuneka. So ngabakwazi ukuthi bathi operate bebodwa, they will need to operate within a coordinated framework.
Kunzima kanganani khona vele uyahlenga abantu ngesikhathi sempi?
Kunzima ngoba uyathola ukuthi ezinye inhlangothi kulabo abalwayo, for example abalwisanayo, balakho ukuviolate some of the standing regulations and the policies ezikhona emhlabeni ezokuthi khona bangalisi abantu abanjalo abalandi kuzosiza. I'm sure uye uze kuthiwa abanye abazosiza they've been captured kumbe sebebulele, khonakho kuyatholakala. Kusiya ne-maturity yalabo abalwisanayo. Kodwa-ke into ekhona ukuthi abalwisanayo bayakwazi khonokho ngoba it's one thing ekhona ungaritraina ukuba ngamasotha kabukuka, you know, whatever it is bayabekwazi. But abanye nivele ukuthi maybe bayabeswele ukudla bayathathela-ke bana bami ukudla, khonokho kuyatholakala. Kodwa kakhulukazi nxa abantu abanjalo be-operator within i-framework ye-UN kumbe e-AU and within i-framework ye-IFRC kukhona ukuhlonipha okuthile, kodwa we cannot rule out ubugebengu obukhona vele in any other situation.
So-ke singathi nxa kulezi zalwane ezidabuka kule Zimbabwe ezikhona ngale Sudan kumele kuthathwe manyathelo bani ukuze besuswe khona ngale?
Yeah, I'm not sure as to the functionality of our embassy, but any other embassy in such situations ilakho ukubafisa abantu asebethole nzima ukubemukela babagcine temporarily ine lendlela zokuthi abantu abanjalo bangakhitshwa njani phakathi kwe-warzone anabeyama. Kodwa-ke enye into esinanzele ukuthi in the absence of ukufunctiona kwama-embassies asithi la maybe ase-China i-UN framework kumbe i-AU framework ngale yabe khona khona lapho ilakho ukuthi isingangenela-ke ikwazi ukuthi abantu abanjalo beya protected njalo bayathola ama-safe route okuzama ukuthi bavalekiswe or bayegcinwa lapho esingathi is a bit sesicom.
UMnumzana Everson Ndlovu ufundisa izifundo ze-disaster management e-National University of Science and Technology. Besixoxa laye eKobulawayo. Uqala kusasa umbukiso omkhulu wamabhizimusi weZimbabwe International Trade Fair ozavulwa okusemthethweni ingonyama yamaSwati, uKing Mswati III, kubika u-Anastasia Ndlovu.
Abazabukisa impahla etshiyeneyo sebelungisile indawo zokutshengisa uZulu abalakho lonyaka eZimbabwe International Trade Fair Showgrounds. Umgcinisihlalo wenkampani yeZITF uMnumzana Busisa Moyo uthi asekuzinga eliphezulu amalungiselelo ombukiso lo ozavulwa okusemthethweni nguKing Mswati III.
NgoLwesihlanu ilanga elikhulu kakhulu ngoba yiyo i-official opening yeZITF. Sixwayiswe ukuthi ozasivulela iZITF kulo mnyaka yingwenyama yamaSwati, inkosi uKing Mswati III, kanye lo mongameli weZimbabwe, umongameli wethu uDr. E.T. Mnangagwa.
Umqondisi weZimbabwe Tourism Authority kwaBulawayo unkosikazi Nomvuyo Mathonsi uthi zonke izindlu zokuzilibazisa sezigcwele kwaBulawayo.
Amahotela, lama-lodges, ama-Airbnb, bed and breakfast facilities onke sebegcwele. Bagcwala nje ngisinanzelela ukuthi abaningi babo sebeqhelisile ama-lodges. They've extended the number of rooms that they have at hesi bangezelele izindlu abalazo ebebelazo last year sebengezelele this year.
Unkosikazi Mathonsi uqhubekele phambili esithi basebenzelana lecouncil yakoBulawayo lezisa njalo uBulawayo uzabe elamanzi lamandla kagetsi ngesikhathi sombukiso kweZITF lonyaka.
Sithanda ukuthi sivike futhi ukuthi hayi City Council uzwisisile sibili wathi during those days ZITF akwazi ukuvala amanzi, uzisa naye wathi hayi uzazama ukuthi angaqhuma amagetsi.
UMnumzana Mthokozisi Mthunzi olungisa indawo zokubukisa enkundleni yamabhizimusi eZITF uthi sebelungiselele umbukiso lo.
Hayi, thina sesilungiselele, siyasebenza sibilokuzwana. Hayi, trade fair siyaqala, siyabonani zonke izinto ngendlela siqalise ngayo ukuprepare. I think konke siyaba sesiqedile.
Okubhizimusi lokuthwala uZulu kobulawayo uMnumzana Meluleki Mlotsha uthi ibhizimusi lisasephansi okwamanje kodwa bakhangelele ukuba lizakhuphuka kusukela kusasa.
Kathesi business ithule, hayi akuka awukakhanyi, awukakhanyi sibili, akutshengisa ukuthi kule trade fair lokhu sizihlalele, especially thina khonapha emathekisini labhayi, awukakhanyi lutho sibili, abantu abalamali, akutshengisa ukuthi kule trade fair. Asazi njengoba izaqalisa kusasa ukuthi kumbe kuzaqala lapho ukuthi kujintshe kusasa sokusiya phambili.
UMnumzana Nkosilathi Khumalo okubhizimusi lokuthengisa impahla kobulawayo uvumelane lo mlotsha esithi ibhizimusi lisasephansi kakhulu.
Ibhizinisi kobulawayo ngesikhathi se-trade fair, hayi ngani lo akancane, ayikatshengiseli ukuthi kuhamba njani, kodwa hayi akula bhizinisi wakathesi.
Umbukiso wamabhizimusi oweZITF walonyaka uqhutshwa phansi kwesihloko esithi Transformative Innovation Global Competitiveness. Amazwe angamachumi amabili lanye azabukisa lonyaka amankampani adlula kancane amakhulu amahlanu 533 azabe esemagcekeni eZimbabwe International Trade Fair Showgrounds. Abaphathi ntambo beZITF bathi umbukiso walonyaka ukhule ngokuyisilinganiso songamachumi amathathu ekhulwini 30% ngemva kokwehla ngenxa yobhubhane lweCOVID-19. iZITF imanyane labo somabhizimusi ikhangelelwe ngolwesithathu ukuba izaqhuba umhlangano ozangenwa ngumsekeli kamongameli uMnumzana Constantino Chiwengwa, labakumanyano weEuropean Union labanye. Ngolwesine kuzakuba lomhlangano weConnect Africa Symposium ozangena njalo ngumnumzana Chiwenga labe UNDP, iEU labo somabhizimusi bomhlaba wonke jikelele. Abasakhulayo labo balemihlangano yabo ephansi kombukiso omncane kulowo owezitif oweScholastica ozaqhutshwa ngumqondisi weNational University of Science and Technology usikhwica mfundo Mqhele Dlodlo. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngiseZITF kobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Hello Botswana, lizathumela amakampani angamachumi amahlanu 50 uyaphatheka kumbukiso weZimbabwe International Trade Fair. Kubika umqondisi Dube.
Amankampani abukisa ezitif akhala ngokuthi awatholi imali yawo ngesikhathi uma isebenzela kwele Zimbabwe ngenxa yokuswelakala kwemali yamadola emelika. Umnumzana Thanolo Likuba oyinhlanganiso ebona ngezamabhizimusi eyeBotswana Investment and Trade Center uthi bayathokoza ngebhizimusi amankampani aweBotswana litholayo ngemva kokubukisa ezitif. Lokhu sekubona amankampani aweBotswana azabukisa ezitif ephathiswa nguhulumende wabo eqonga kusuka kwisithelakalombili nyakenye kusiya kuchumi lanhlanu lonyaka. Ulikoba uthi umbikiso weZITF uqakathekile kakhulu kumankampani eBotswana.
The difference this year is that we've received a lot of interest from Botswana companies who wants to participate at the show. The previous companies from last year, it was 8 companies.
Umahluko lonyaka ukuthi amankampani amaningi afuna ukuyabukisa eZITF nyakenye kade yishiyagalombili lonyaka aqongile alichumi lanhlanu.
Ngaphandle kwamankampani alichumi lanhlanu azabukiswa ngaphansi kwenhlanganiso yamabhizimusi kahulumende weBotswana, kulamanye amankampani azimele wodwa azabukiswa kobulawayo. Ulegoba uthi noma nje bethakazelela ukuhambisa amankampani embukisweni weTrade Fair, kulokukhathazeka phezu kokuswelakala kohlobo lwemali yamadola emelika kwele Zimbabwe.
Some companies which wanted to do with Botswana companies were struggling in terms of paying for products that they will have sought from the Botswana companies.
Njengoba usazi, ele Zimbabwe libhekane lohlupho lwezomnotho. Amanye amankampani aweZimbabwe agcina esehluleka ukubhadalela abakuthengileyo ngenxa yokusilela kwemali yedola yemelika.
Isikhalo sokuhlawulwa ngemali yamadola yemelika sihlala sikhona kakhulu kumhlangano ukuzama ukukhanga osomabhizimusi ukuthi bevule kwele Zimbabwe. Umnumzana Sifa Sithuma okuhlanganiswe luba ugwalo labeZimbabwe abangaphandle kwelizwe eDiaspora Policy uthi udaba lokuthwala imali luyakhathaza.
Ama challenges yona lawo abakhuluma ngawo awe currency kumbe amadola ngama concerns are genuine. Ngicabanga ukuthi njoba kukhulunywa nge digital currency ezaba backed nge golide angazi ke ukuthi imphumela yakho nezaba njani ngoba konke khona lokhu kweyeme on consumer confidence ukuthi abantu bakwemukela njani, are they skeptical or abantu bahle bakwemukele ngezandla zombili, yikho okuletha umehluko. Kungaze kube licebo elihle kodwa nxa abantu bengalithathelanga phezulu alisebenzi ngendlela okuyabo khangelele ngayo.
Uchuma uthi kuqakathekile ukuthi kube lethemba kulabo abafuna ukuvula amabhizimusi ekhaya okuguqela izizalwane zeZimbabwe kwele Botswana.
Kuyinto lathi sikhona lapha esikhangelela ukuthi ngobuningi bethu ngamabhizinesses ayenziwa ngabantu la, sikhone ukuthi siyo showcase njalo kube lamarelobudlelwano lamakampani ekhaya ukuthi abanye babe bedinga ama-distributors ama-products abo lapha eBotswana. So izinto okudinga ukuthi abantu bazikhangele. So le meeting yena le yabikhona ngolwesithathu kobulawayo sikhangelela ukuthi kube labanye bethu abazayatenda ukwenzela ukuthi kubone ukuthi opportunities banezikhona ezingaba lusizo lakithi.
Ele Zimbabwe lisanda ukubika imizamo yokuthi liqinise isisindo semali ngokusebenzisa ubunengi belitshe legolide elizweni. Ngokunjalo imali yedola leZimbabwe izabe ihambelana lesisindo segolide ukuze ingabhuluki masinya njengalokhu okwenzakala kuhlobo lwemali yamabond notes esetshenziswa elizweni. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Abalwa impi yenkululeko bathi bahlukunyezwa ngabanye babo abakubandla elibusayo asebefuna ukubasusa endaweni abazinikwa nguhulumende emadlambuzi kuthathwa umhlabathi wabamhlophe. Lokhu kwenzakala ngesikhathi eleZimbabwe lilungiselela ukhetho olukhulu oluzakwenziwa lonyaka. Kubika uEzra Jesus Banda.
Lokhu kuchazwe ngabalandeli baleli bandla emhlanganweni omkhulu wokukhankasela ukhetho oluzayo. Umkhokheli bandla lezaphu uMnumzana Simangaliso Nkomo uthi bathwele nzima abakubandla lakhe.
Bakhalaza ngokuhlutshwa izandla, ukwethiselwa izandla.
bafuna ukujoyina ibandla labo izami busy ikakhulu laba abazithi bangama-overveteran bahamba besethusela abantu ukuthi ingajoyina izaphu yenileyo kumbe ngavotela izaphu yenileyo sizalibona but abantu bazimisheli abantu bakudiniwe ngento yenzakala elizweni labo bahleli indawo yonkele ukuthi hhayi bayasethusela kodwa hhayi sizimisele ukuthi sivotele izaphu sizimisele ukuthi sikhiphe izami embusweni kungene umbuso ozanakela abantu ozazihlupha ngabantu atsho umbuso ozihlupha abantu abalutshwane abahuqulwe.
Umnumzana Dikwa Dube, omunye wabalwa impi yenkululeko, uthi abanye bakhe abakubandla le-ZANU PF bazama ukumbamba ngamandla ukuthi angene kubandla le-ZANU PF.
Kasikufisi ukuthi kona kube lokuvota okwamaseli, sifuna ukuvota okuqondileyo ngoba umbuso wezaphu yiwo oyiwo endaweni yethu. Bathi kona kubhalwa ngamaseli bahamba bethatha izithupha zabantu bekubhalisa ngenkani
manje bezanjalo
mina zangibhala abanye abantu bayabaleka.
Amazwi kaDube agcizelelwa ngomunye njalo walwela inkululeko umnumzana Nhlanganiso Ndlovu othi ngeke athiye izaphu.
If wena ungwaso we-ZANU PF uma kubhaliswa awubhalwa ngenxa yokuthi awuvoteli i-ZANU PF. So ngokunjalo nje kuyasihlukumeza okuyindaba kwalokwana bathi kufanele singene ku-ZANU PF kodwa kasisafuni. Mina angisabi kodwa angiseyi kuya khona mina sengiqina eqembeni lethu elikamdala uNgomo.
Umfelokazi uCynthia Khuphe uthi kaholi ukudla ngoba kuthiwa umlandeli wezaphu.
Hayi mina ngagcina ekugcineni kubuya kwempuphu liyana kwathiwa impuphu ngiyabantu bezanu nje kuphela. So bahamba ngokuningi babo bahola leyo mpuphu bathi nabanye asange sihambe. Onjengami vele bahle bathi ngingatshelwa ngoba ngiyazi ukuthi ngiwezaphu. Phakathi lapho endihlala khona vele yini ngedwa umuntu wezaphu. Ngiphila ngokuzincedisa nje ama-peace job. Uma kungela ama-peace job angiyabe ngelayo iplani ukuthi ngayenzani.
Unkosazana Janet Ncube, omunye wathola umhlaba ngesikhathi sokuhlaliswa kutsha kwabantu emapulazini, uthi indlala isimthwalo senzima.
Mina ngihlala ku-village 80, ku-resecurement Ntombo Dam. Abantu abasatsheli inhlelo ezabe zikhona esigabeni. Uma kuthi white nas singekho ebandleni lezanu, thina sikuzama. So konkana ungani kuyabahlupha ukuthi inhlelo zonke noba yidoni ebuyayo, thina sesibe kweceleni ngayo. Ngasesangabantu. Asisaholi abantu abaningi vele asiholi babhala 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 bakhipha bonke laba abanye abantu ababazi ukuthi kabakho ephathini yabo lakusinyakenzela kakhulu kwabakhulileyo ngoba abanye ugogoka bagwanisa ukuthi bangazincedi sabe sikhalela intumbi labo bangathola okuncane kwabana bezincedisi manje njengoba betshiywa phandle khonapho bengala abantu ababasapotayo kuba nzima.
Umsekeli kampani Ntambo wezamakhakhasi ye-intanethi njalo engummeli walesi sigaba edalele ephalamende umnumzana Dikumuzi Phuthi uthi ngamangala uhlaza tshoko okhunywa ngabasekeli bezaphu.
Angingummeli webulilima West Constituency lapho kutholakala khona abantu abakhonona ngalokhu. Ngithanda ukukubeka kube sobala ukuthi ngamanga kuwona lawo ngoba sibazi abantu bakithi bengabantu abahlezi kuhle konke ngokuthula. Uhulumende weZimbabwe kunye lebandla le-ZANU PF ukukhokhelwa ngumbono kababa uPresident Emerson Dambu Zomnangagwa olokuthi wonke umuntu kaphathwe ngokufana nayo lawa ngokulinganiswa. Wonke umuntu ngendlela engazi khona uyathola umumbu, uyathola wonke ama-inputs aphathelane lokulima, uyathola konke okuphathelane lokufuya. Inhlelo zonke zikahulumende nxa zisiza zilanda uZulu weZimbabwe, zilanda umuntu wonke.
Amapholisa kulindawo athi akunamuntu okwamangala ngokuhlukunyezwa ngezombusazwe. Kukanti emhlanganweni lo umkhokheli weZaphu uNkomo utshele abalandeli baleli bandla ukuthi bengavumi ukwethuselwa ngabalandeli beZanu PF. UNkomo uphinde wathi kumele balungiselele ukhetho olukhulu olukhalele ukwenziwa kuphele kukaNtulikazi kumbe ekuqaleni kukaNcwabakazi. Ngiyimele Studio 7 emahlambuzi ePlumtree, igama lami uEzra Jesus Banda.
ULive Talk namhla sixoxa ngokwenzakale eWashington DC kube kutshengisela abakumabandla aphikisayo esigodlweni seZimbabwe kanye lomcimbi wesigodlo lesi okuthakazelela uzibuse. Singakagqibi uhlelo lwethu namhlanje, wathi sikhangele ebesilazo. Umphathi Ntambo obona ngokusetshenziswa kwemali yelizwe umnumzana Mthuli Ncube uthi ubukhohlakali buyamemetheka kweleZimbabwe. ELeZimbabwe lithi selizama ukuhlenga izizalwane zakulelizwe ezibhekane lempi yomvukela eyesabekayo kweleSudan. Umbukiso omkhulu wamabhizimusi weZimbabwe International Trade Fair uqala kusasa. Ngingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukheli ethi studio7@voanews.com. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. ngolivalisa ngenjabulo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri.